bathe nje besanda kuphuma nje ezimoteni zabo sahambe umanganyana omncane imobhi yama-youth yabi impounder phezu kwabo bebachaya ngezitina bebajikijela ngamatshe nangamabhodlela amaskadi and all that. So I think-ke into yakhona yaqhubeka labo i-youth lokhu balandela bengathi bayabaleka baze bafika komunye umuzi. Ubaba wakulo muzi wathi no ngenani icathe kule ndlu yakhe e-round efulelwe ngotshani. So bacatha lapho. Thina in the meantime sasibadinga singale emzini silokhu siya up and down ukuthi kanti o-V P bangaphi ngoba ngabantu okumele ngabe sebefikile ngalesi sikhathi singabatholi. Eventually i-message yasifika kithi ukuthi hayi abantu ababavalelwe endlini komunye umuzi and kule mob yama-youth e-busy there is also indawo yokuthi bezama lokuthi bathise indlu yakhona ngoba ifulelwe ngotshani. Kuko-ke sifika sithole ukuthi hayi imob yakhona yama-youth ngempela ilokhu ibuthene ngaphandle kwale ndlu yakhona le ya belokhu bebhizi bethethisa and into ezifana nalezo. So safika sazama ukuthi-ke sikhulumisane labo sibancike ngokuthi hhayi singabantu betshintsha sonke so kungaba njani ukuthi lisuke lapha liye ngale okwenza umsebenzi khona lani ukuthi livalele ama-leaders ethu la. So eventually kwabuya kwaqala kwabuya ama-vanguard azama ukufika ekhulume labo but abazange bawalalele. Kwazobuya u-chairman we-youth uChidziwa nguye umuntu engagcina nisebenzisana laye-ke ukuthi sitshoke i-youth leyo ukuthi isuke lapho ikliye indlela.
Babekhanya ukuthi bengaba bengabantu bebandla kumbe ngabantu nje.
Well kunzima ukuthi utsho ukuthi abasibo bantu bebandla ngoba babegqoke izikipa zebandla and lakhona futhi even be-addresswa ngingathi be-addresswa ngama-vanguards even ngoyuChidziwa babe ngathi nje ngabantu abaziwayo so and the thing yokuthi singathi babethunywe ngubani esingakutsho nje ukuthi babecula ukuthi chamisa all along ukuthi nguye umuntu abamfunayo and makhupha abamfuni. So angazi ukuthi one can read into that ukuthi babethunywe nguye chamisa noma babezenzela bona ngebizo lukachamisa.
Ngokubona kwakho okwakungenzakala lapha abantu laba babesethusela yini inkokheli leyi kumbe vele kwakungafumuntu?
I think babezimisele ukuthi ngoba babedakiwe kukhona umuntu wayebathengela utshwala from later ngima sengisizwa ngibuzisisa kahle ngithole ukuthi kuthiwa babenikeza imbanje lo tshwala because vele babengarizini abantu bakhona and imobhu yayiphomu abanye babephomu kulandela nje but ama-leaders akhona babedakiwe ngoba babeni ukutshwala.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani kudaba lolu? Ludaba oluzaphela nje kuphela kumbe ludaba oluzaba le mbangela yokuyayenzakala kwela kusasa lebandla?
Imbangela ikhona ngempela ngoba ma bengadisciplinwanga laba bantu akula assurance ukuthi kusasa basoze bayiphindele nto shuthi ngezinye indlela kuzoba nzima kakhulu for umama akhuphe ukuthi even a-attend ama-meetings la ama-youth la will be around ngoba if bephesiwa into yabo le and akuqala ngibake bachaywa futhi besemhlanganweni kobulawayo this time bechaywa ngama-vanguard esababonayo sibila kuma-video